Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela emsakazweni weStudio 7, yensonto mhlaka 7 kumfumfu 2018, usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank, umnumzana John Mangudya esithi amafutha emoto awepetrol asekhona ngoba uhulumende awathengile, iningi lithi lokho akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la.
Ungakhangela izinto ezifana labo-cooking oil nabozinkwa, kukhuphukile kona lapha emakhaya, iningi vele selizabona isinkingenye mhlawumbe ngesisimuthi kuphela. Abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele.
Siza kuzwa iziphathelane lamasiko abatsha njalo sizwe ezokholo lwesikristu silo mfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ulakho kuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama zile msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omusha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka labakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Nanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank, umnumzana John Mangudya esithi amafutha ezimoto awepetrol asekhona ngoba uhulumende awathengile, iningi lithi lokhu akubonakali ngoba kulokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la. Umnumzana Mangudya wethule umbiko oveza ukuthi uhulumende usebenzise imali efika amadola ezigidi ezilikhulu i-500 million lamhla lapho ngoba imali le eyobolekile eyokuthenga amafutha la ingqoloyi kanye lokunye okusilelayo. Imithi ezibhedlela layo ibikwa isilela. Ngalokho uhulumende uthi abantu yibo ababangela ukusilela kwalezi mpahla ngoba bezithenga ngobuningi bazo bezifihla besesabela ukuthi abayikuzithola kusasa. Kusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lethule umbiko lisithi kufanele umnumzana Mangudya, umnumzana Ncube, umongameli Mnangagwa labanye babo bechiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Civic Society Organizations lawo uhlangene izolo wathatha isinqumo phose esifanayo. I-MDC ithi ibandla le-ZANU-PF aligcwalisanga izithembiso elazethula kugwalo lwalo lwe-manifesto ngesikhathi sokhetho ngoba lathembisa abantu okungasikho uqiniso kusobala ukuthi ugwalo lolu babe sengalezimithiyo. Selokhu sekudaba lunye, sixoxele lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi ohlala emadlambuzi ePlumtree ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba emaphandleni.
Imali veyinana lento yepanic, that's how it works. That's how even ivalue yama-shares, ama-organizations, ivalue yemali yecountry is run. It's about what is being said, it's about what has been experienced. You go to determine the value of the money, the value of the money, how much bread in the morning.
Ukuthi imali le 500 million sisetshenziswe ukuthenga lezi impahla ingaphela ke.
Disappointing thing is that possibly isiphelile vele bathengile. Kunomunye uMr. X othethe 200 or 4,000 liters of fuel. Uzibekile, uzitshela ukuthi uzozithengisa ngemali edulayo. Abantu phela under panic circumstances, they hoard. Abakuza ukuthi hoarding in economy. So, sikhuluma nje kunama-fuel abekiweyo ezindlini, abekiweyo emakhaya, afihliwe. Ngoba angithi demand ingayakhwela economically, i-price you can raise it. Ngoba abantu bayazibebaningi. So, you say, if you buy nengandi, instead of selling this thing for 5 rand, I'm going to sell it for 20 rand. Won't come under the kitchen. That is because the circumstances are difficult. So that's the thing. They pick up hands. They are going with the situation even right. But because of our experience, this is the thing that government should understand.
Sesikhangela umthelo lo osanda kwethulwa ngumnumzana Ncube lokunye nje okwenziwa nguhulumende ubonika ukuzaba lo mthelela ungcono yini kwezomnotho.
Again, I think central to what I'm saying to you is, as long as no one sits about this matter down to explain to them why we are doing what we are doing, nothing is going to succeed. So what we need umthuling ube namagudzi abafuna ukuthi abantu beZimbabwe bayibone enhlizweni zabo nasemehlweni abo ukuze bathi okay cool, siyafisa ukuthi sidlule enkangala sisiya lapho esiya khona ngoba sisibonisile ukuthi siya kuphi. Akufuzanga ukuthi abantu babanjwe njengamakholwa nangenkani, but inhlelo zabo zingabe yilo hlonzi. Okwehlulayo kuyikhona ukuthi abakukhommunicate-anga kahle kulale inyakanyaka ethiwa yi-grapevine ngesilungu ongathi ngesinto bengamahungahunga. It's a very dangerous thing. Iyakhona ukudiliza into enhle. Uthi ma usezi nanje kuze kuthiwa ye ubani uthe kusasa uyavuka edilize indawo enje, uqale nje leyo nto ibe yinkalakatha yento igcwale zonke abantu bakhasha ukuphangisa ngento engekhoyo at all. So the most important thing, apart from ukuthi inhlelo zabo zilohlonze kumbe ngezamanga, is for them kufeze ukuthi babe very aggressive in terms of communicating. I don't know why they don't take that serious. Siyakwazi ukuthi hamba kuma-elections abantu banye baziwa bacomplaina, but at the end of the day these guys have umuntu olwa nabo kuthiwa i-opposition who is communicating thoroughly. I-opposition opposition ayidlali, iyacommunicate in terms of ukuletha izinto kuthiwa zimbi. Ngiyabona enye ongani i-film kuthiwa ongani umthuli Ncube nabomaguzi yalabomnangagwa bahlanje kuthiwa i-movie yokudiliza iZimbabwe. So they're actually very aggressive. Now, who is there who government or counter this thing that the opposition is doing? Umthuli Ncube akathenwa ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Umaguzi akathenwa ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Uyabona lowo minister wakudala othiwa nguJonathan Moyo. He was very aggressive in terms of communicating. Aze agcine even ezingathi ezingoma. Yazikhumbula izingoma zekudala kodwa wonto omnye Zimbabwe ndiwonto emini. Wagcine evala even namanye ama-programs because he wanted to send a message to the people of Zimbabwe. There is nothing like that right now.
Lapho ke lizwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe, yena obehlaziya ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe elizweni. Sesizalethulela ke ingxoxo lomnumzana Thamani Ncube ebesiyutshile ekuqaleni. Yena ke ngusomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree. Usichathisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe ngalolu daba.
Okwakuqala vele sikhuluma ngabantu abangelandlela abangatholanga imali okwakuqala. Then okwesibili ukuthi bona laba abayitholayo emabhanga ayitholakali. Bese kusithi khona la marandi lawo ake sivele siwajwayele, hhayi ukhanya ingani akusela mali vele elizweni. Kwehlula thina nje singama-traders sinje sesicina usehlisa intengo lokhuyana okumangalisayo ukwenzela ukuthi khona wenelise ukuthola lona lelo dola eliyabe likhona kusehlileshile elilodwa. So sesicina sesehlisa ama-price ngendlela yokuthi akusela nzuzo vele ngenxa yokuthi khona la uyabe ufuna ukuthi kelingene ubuyele ekhaya ule dola lona lelo elesinkwa kuphela. Ungakhangela izinto ezifana labo-cooking oil nabozinkwa. Kukhuphukile kona lapha emakhaya iningi vele selizabona ukuthi ingxenye mhlawumbe ngekhisimusi kuphela. So okunye mina enginanzelelayo yikuthi khona abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukeli ngoba thina ungakhangela ngapha sisemngceleni phele thina ePlumt. So ama-traders amaningi izinto kuoda kubo kutswana la kubo South Africa. So awungeke wahamba le bond khona ngani, kanti ke awungeke wahamba ebanki ulenhloso yokuthi khona uzathola amarandi kumbe ama US dollar uwathole.
Manje izakhamizi ziphila njani?
Impilo yezakhamizi inzima njalo siyabona ukuthi khona ubunzima buzaqhubeka busiba khona, ikakhulu ungasinanzelela ukuthi khona sokukhulunywa lodaba lokuthi khona lo nyaka kungani umkhathi awusoze uhambe kahle, izulu lizaba lilitshwana lisoze lemele. So sikhangelela ukuthi khona kuzaba lendlala ngendlela abantu bakithi bathembele elizweni lase-South Africa. Kodwa-ke siyabona ukuthi khona i-economy yase-South Africa layo ingani iyazamazama lalabo abafikileyo abafisa ukuthengisa inkomo nezimbuzi uba novalo lokuthi khona athengise ngebhondi lona leli ozathola ukuthi khona ingxenye intengo yalo ukuthi khona ngaba le $10 US dollars isilinga nale 20 bonde nale. Bengikhuluma nabanye bekhuluma ukuthi khona kule ndaba yabantwana besikole le yasebenyiselwe i-exam fee ngama-$30 something dollars. So akulusizi kakhulu into eyenzakala elizweni lakithi besifisa ukuthi khona luba kule ndlela yokuthi khona kulungisiswe ngoba umonakalo esiwukhangeleyo lapho uzaba mkhulu kakhulu lo nyaka.
Lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizinisi sixoxelaye esemadlambuzi ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
namhlanje sixoxa lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikamthokazi uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uLobhengula kamzilikazi kamashobana. Ye, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi.
Mama Mathema, akusichazisele sibili abantu bangani bathabele kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise kwakoKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le-Crown Council. OkwakoKhumalo, oKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo, igcotshwa ngabakwabo emsitha okungakafiki ebantwini, okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu. Okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga okwakoKhumalo ngokwemsamo ngoba kwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadlozi koKhumalo.
Yes, ngiyakuzwa sibili. Akusichaseleke ukuthi khonoko ke okwenzakalayo ukuthi ke kube le nkosi yesizwe sikamthokazi njengokukhuluma kwami elawe. Akuchasisele zilo abantu ukuthi kambe kuqakatheke kanganani ukuthi kube le nkosi.
Ukuqakatheke kakhulu ukuthi kube le nkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele sile nkosi sisuka kwaZulu sizofika lapha kweZimbabwe savele sabuya sile nkosi. Asiyo into entsha, into yachithwa njalo ngumbuso wona lo owenza abantu bahamba bayabhonjwa emazweni okoZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho elikwenzayo sokuyafika yini emaphethelweni?
Ye, lapho besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba laphana mhlaka 3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi why isizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa selikubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kusemakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho balibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council Chairperson kayelo ukuthi sike sikale sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Induna zonke zithini? Ziyamsekela ukhuma ubulela nini?
Angele ngithi ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sibengcwethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulo mzila kuyakhanya kulo mkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yayalapha hayi sakuzwisisa sakwemukela izinduna yikho sathi nase sine-Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igqitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulo zwide kalanga Khumalo la uyakhuluma ukuthi la ukhonapho-ke esitikini kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo labathi bakhona liyakhulumisana labo yini ngodabalolo?
Mbona ngani lokhana kwaqedwa ngamaKhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlale sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa kuza
akula mbuso owakwabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya okubuya la manzi.
Umbuso uyabangwa sibili.
Wonke umuntu ngayembathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibili. Ndunakhulu akutsho ke ngamafutshane ngokugcina ukuthi pho libona zani ke isigaba sesisele ukuthi lisihambe isigaba sakhona singanani uze lilungise konke kokhonokho.
Thina thina njenge Crown Council into esiyikhangelele sikalele ukuthi sibone ukuthi amakhosi asebenza siya kuma ngaphi, kungaphela into yonke yecourt le, yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi, ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kaliqalwanga nguChief Mathema kumbe labanye labo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvale ezithinta osivalo osivala umahlangu ongungumba nomkhwananzi onyanga zonke, ayikhona lokhona kathesi. Ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe, kudingwe inkosi, kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge?
Andisengazikhahlela vele.
Yeangeke
ngitho ukuthi kuseduze kumbe kukhathana, kodwa kukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane. Singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezele ukuthi imfundo ingaphi, le mbane ingaphi. Kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhoti yonke le kulungiswe, igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje le nduna uMathema, umgcinisihlalo weCrown Council, ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo, lapho siyakhuluma khona labantu abathiyeneyo. Oliver Lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilale.
Kandlela obaba mkhulu, babe lobo logogo. Kandlela ezinye ezizwe, siyawazi namasiko.
Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumaigobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Thafara Makaza, kodwa namhlanje sixoxa ngento ethiyeneyo. Ngeviki edlule besixoxa ngenkampani yakhe iZim Taxi, kodwa lamhla sixoxa ngenye inkampani yakhe okuthiwa yiFixer Inc. Masamba nikuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, unjani khona ngapha?
Siphilile, siphilile baba. So masiqala uhlelo usitshela ngamafishane ngale nkampani yakho iFixer Inc.
Yebo, so iFixer it's a very simple app ekwenza ukuthi nxa umuntu edinga umsebenzi, nxa ungumuntu oklinayo, umuntu ongumplumber, electrician, uyakwanisa ukubona imisebenzi efunwa abantu abasemaduzaneni.
Ngeviki edlule besixoxa sithinte le ndaba e-data. Ngiyazi ukuthi iFixer layo just like iZim Taxi iyatholakala ebulenjini. Nxa umuntu engelayo i-data uyakhona na ukwenza into efanayo ukuthi alithinte ecingweni bese sebenzisa ama-services en?
Owakhathezi akagwanisi ukuthi asithinte ecingweni, but sisazama ukulungisa khona ukuthi emalangeni kuyabe sekukhona. But owakhathezi kuyakumele umuntu ebele i-internet.
Awuboni ngani lokhu kungahlupha?
Ya, kungahlupha sibili, kodwa abantu ade beyisebenzisa kathesi ade bengakakhulumi ngakhonokho, but yinto eqakathekileyo sibili ukuze siyithinte abantu abaningi sibili, so siza kufaka emalaki.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala iFixer Inc?
Ya, so iFixer Inc ivela ukuthi ukulungisa, ukufixa anything. And so mina ngananjela ukuthi abantu abaningi bobulawayo kumbe ngaphi, abaningi abayebe sebehambe ema-university imisebenzi yahlupha kakhulu, and iningi labo ligcina selisiwa ngama-service providers abalungisa iplumbini, ama-electricians, abanye abayenza into ze-laundry, catering. So mina ngabona ukuthi at least kungaba nendlela yoku-organiza ukuthi bekwanise ukubuilda i-reputation kuma-customers abo through iFixer yona le i-app yakhona. So yindlela yokuthi abantu bethole imisebenzi yabo lula.
Inkampani yona le iFixer Inc ikhangela ukusiza abantu abaphila eZimbabwe jikelele na?
Yes, abantu abaseZimbabwe kathesi sila abantu abayi-50 abarejistileyo.
Awungitshele-ke mnumzana, umuntu angathi hayi lasi isifiso sokusebenza ndawonye lawe laye asebenzise ama-services aweFixer Inc, kumele ayenzeni?
Ya, so nxa umuntu ele ephu yethu yeFixer, sithi nxa ku-istofu sifile endlini and wena uyabufuna u-electrician, but nxa ungakwazi u-electrician yapho uhamba ngathi ku-Fixer laphana, then uyadescribe ukuthi ufuna ukulungisela maybe kule plate ezingasasebenzi ku-stofu sakho, then ungaposta ku-Fixer umuntu okwanisa ukulungisa isitofu professional electrician isevisi sihle sayibheda nje uyabona umsebenzi lo ana then uyakwazi ukuthi ekufonele khonapho ngabe ehle kufonele directly yona then nxa engayenza umsebenzi uyambhadala then uyamnika irating ezasebenza ukuthi nxa umunye esefuna ukuthi umuntu lo anamsebenzele yabe sekwazi ukubona umuntu lo uyakwanisa yini umsebenzi wakhe.
Kodwa ngaphandle kokuthi mina njenge ngibe yiclient esebenzisa ama services enu nxa mina ngiyiprofessional and yes. La ngifisa ukusebenzisa iplatform yenu lena kumele ngiyenzeni.
Yeah, so into uya apply ungathatha iebook lendawo lapho ukuthi uya apply ukuthi usebenze lapho then nxa unga apply lapha siyathatha ama details akho siyabe usitshela la ukuthi ususebenza okweminyaka emingaki usitshele lo ukuthi wake wasebenza ngaphi lama qualifications akho then nxa ususebenza lathi thina siyabe usebenza lapha then kumsebenzi lana oyitholayo thina siyabe sithatha lathi 10% khonapho.
Kulula okungakanani ukusebenzisa le app yenu?
Akulula sibili, okwakho yikubhala kuphela ukuthi wena ufuna ukulungiselwana. Nxa ungabhala then uyafenda kuphela then umuntu uyabe esebenzisa i-app yethu eyi-professional uyakubona yena esayidini lakhe.
Right, masigcibe uhlelo Tafara utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuyithola le app kumele bayephi?
Iinumber zami engiyisebenzisayo lapha eZimbabwe ngu-0784-526-338 njalo bengaphomba ukuthi fixa Zimbabwe ku-Google Play Store bayakwanisa ukubona i-email yami then bayakwanisa ukubona yonke into emayelana nefixa.
Hayi, sikuzwile kahle Tafara Mnumzana, ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhle ukuba la kuhlelo lwabasakhulayo.
Ya, lami ngibongile.
Hayi, mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo Mnumzana uTafara Makaza. Kwanele kwalamhla bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, sengilishiya ke ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMichael. Bye bye.
Siyabonga Mike, esizwe ezokholo lwesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngundungameli Nkomo. Lamhlanje isilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, sakubona wena da kanye nabalaleli ababukile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba esithole encwadini kaMprofethi Ezekiel isahluko ngu-37 amavesi 1 kusiya ku-6. Abalesikhathi bazabala khonapho abanye vele indaba abayaziyo indaba yesigodi samathambo omileyo. Lithi lizwi lapha encwadini kaEzekiel uNkulunkulu wamvakatshela wambonisa isigodi samathambo omileyo kuthiwa angomanga kuphela kodwa awome kakhulu okutsho ukuthi engxenye mhlawumbe ayisele isikhathi eside lawo mathambo ekuleyo ndawo. Kwasembuza ukuthi kambe la mathambo owabonayo angaphila yini uEzekiya wathi hayi Nkosi nguwe waziyo. UNkulunkulu uyamtshela uEzekiya uthi la mathambo azaphila ngobana mina nguNkulunkulu athi nxa esephile lawo mathambo abantu babone ubukhulu bobuNkulunkulu bayo. Amazwi akhuluma ngesigodi samathambo omileyo singawafananisa nempilo yomuntu. Sikhona isikhathi empilweni zethu lapho esizwa impilo yethu yomile kungela lutho, siphansi esigodini singaboni lutho, sesilahlekelwe yithemba, sesilahlekelwe indlela, sesilahlekelwe umbono, sesilahlekelwe lalukholo kwabanye. Impilo zethu zimvele sezifana lamathambo ngoba ithambo nxa lilodwa lithambo nje kalinamsebenzi. Impilo zethu ziyazincipha, siswela impilo. Yiyo mhlawumbe impilo uNkulunkulu ayibona kuwe ubana usufana lesigodi samathambo omileyo abantu bayakuhleka bayakunyonkoloza bakhuluma ngawe bayakudelela bayakweyisa bathi kake limkhangelelo akusela lutho uzasitshelani kala lutho ngumyanga kafundanga uyagula uyilokhu lalokhu ilizwi likankulunkulu libe selisithi lanxa kunjalo impilo yakho ilakho ukuvutheleleka uthole impilo njengamathambo abona uHezekiya unkulunkulu uthi la mathambo aza kuphila lami ngithi kuwe mntu kankulunkulu namhlanje akukhathalekile ukuthi usesimeni esinjani ulakho ukuvuka esigodini unkulunkulu athathe afake inyama le msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka labakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukankulunkulu sengitsho lelizwe lakithi imbala singaba yinhlekisa ezizweni sishwele lokhu lalokhu sikhale emini lebusuku kodwa unkulunkulu uthi lingadeli lingalahli ithemba bazalwana abathandekayo asithembeni unkulunkulu uthi kasoza sithiye sisodwa yikho ethi lanxa sidabula esigodini sethuzi lokufa asinakwesaba ngoba unkulunkulu lani
kuyiphethe mfundisi
asikhulekeni baba nkulunkulu ongehlula lutho wena mnini mandla wonke ngiletha abantu bakho laba abangabe bethwele nzima emphefumulweni beswela ngitsho lokudla beswela ngitsho lezembatho beswela ngitsho lengubo beswela imisebenzi kodwa nxa bethembele kuwe uzabaphakamisa khulekela lelizwe lakithi elisebunzimeni ungalikhohlwa Jehova momhle nxa abakhokheli bakulezi sizwe lesizwe amazwi la labo kabazilahle enyaweni zakho uphakamise lalo ilizwe ulibeke phezulu libalele ezizweni ezesaba wena hlale lapho silondoloze sila manje uzobona phakathi amen
amen mfundisi ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
hayi ngibongile lami uNkulunkulu abe lathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya besixoxa lomfundisi iThandeko Zintimkandla igama lami nguNtungamile Nkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki eza
le iStudio 7 isakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Loga Janet Jackson elo Daddy Yankee besithi made for now silethemba livukholisile likuzophuma ngapha emsakazweni we Studio 7 singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le-Reserve Bank, umnumzana Mangudya isithi, amafutha emota epetrol asekhona, abanye bayala besithi hayi lokho kulendwendwe ezinenye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi,
siyabonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.